Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu umhla ka 1 enhlangula 2022 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba yokuphandwa kwamangcwaba ayisiyo ndaba enhle esintwini sakithi. Ngitsho lazo isiKristu lapho kulele khona sebethule indawo ehlonitshwayo. Abantu abaziwa ngokugebha amangcwaba yilabo kuthiwa ngabathakathi.
Ikansili yeGobulawayo ithi isivumela izelamani ukuthi zingcwatshwe egodini linye njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwamangcwaba kuleli dolobho.
Siyajabula ukuthi namhlanje idolobho laGobulawayo lelelise iminyaka ngako, ngoba lidolobho elaziwa ngokuthula, lidolobho elaziwa ngokuthi liyavumela abantu abezindima ezitshiyeneyo, abantu bemihlobo etshiyeneyo ukuthi baphile bendawonye ngokuthula. Lidolobho elazakala ngokufisa intuthuko.
Namhla idolobho laGobulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamashumi amabili lasikhombisa 127 laphiwa isicucu sokuba lidolobho ngowayebusa ilizwe lisathiwa yi-Southern Rhodesia umnumzana Leander Star Johnson. Abasakhulayo bomdlalo wetennis abaphuma emazweni alishumi lanhlanu baphakathi komncintiswano we-Under 18 International Tennis Federation Futures Tournament owenzelwa kuBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikansile yakuBulawayo ithi isivumela izelamani ukubana zingcwatshwe egodilinye njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwamangcwaba kuleli dolobho. Lokhu kuvezwe ngumqondisi wezempilakahle uDokotela Edwin Sibanda embikweni omunyethwe lugwalo lwaleli dolobho olusanda kulotshwa olwama-council minutes. UDokotela Sibanda uthi abantu babevunyelwa ukungcwaba wesibili ngemva kweminyaka elishumi engcwabeni linye, kodwa khathesi sebengabekwa isikhathi sinye. Kubikwa kulabantu abathetheneyo abavele sebekwenza lokhu. Kuminyaka edluleyo ikansile yakhe ike yakhuthaza ukutshiswa kwezidumbu, i-cremation, kodwa kubikwa kube bebalutshwane abakukhethayo lokhu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko lwezokholo lwesiKristu umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Angiboni abantu abaningi bekwamukela lokho ngalo ukholo lwesiKristu kanye lesiko lakithi. Esintwini kuthiwa abaleleyo ngabaphanjaniswa, kumele bayekelwe bazilalele ngokuthula. Pho nxa sebebabili omunye afe lo nyaka, omunye ayekufa iminyaka elitshumi elandelayo, angithi sekuyikuphanda amangcwaba. Indaba yokuphandwa kwamangcwaba ayisiyo ndaba enhle esintwini sakithi. Ngitsho lazo isiKristu lapho kulele khona sebethule indawo ehlonitshwayo. Abantu abaziwa ngokugebha amangcwaba yilabo kuthiwa ngabathakathi. Angiboni ke ukuthi abantu abaningi baza kwamukela lokho. Siyazi ukuthi abaningi abasemadolobheni balamakibo lapho abavela khona, ngoba indaba yokugcwala kwamangcwaba kusemadolobheni. Emakhaya siyisweli indawo yokubeka asebehambile. Ngibone ngathi yebo abanye bangakuthathela kwezinye izizwe lapho umhlaba wokungcwaba kumbe umhlaba ngokwawo uncipha, abantu besiba baningi, lezi zinto ezenzakala kulowo mhlaba zisiba ziningi. Kungaba indlela leyo ebona yilabo esingathi kuthiwa ama-technocrats. Kodwa hhayi, ngesiKristu langesintu ambona abantu abaningi bekwamukela lokhu. Abaleleyo ngabazilalele ngokuthula.
Esikhathini esedluleyo ikhansile yake yakhuluma ngokuthi abantu bevume ukutshiswa okuthiwa yi-cremation. Kuleminye imizamo engenziwa ukuthi kulondolozwe indawo zokungcwaba abantu zingagcwali masinyane.
Leyo ke ukuthiswa kwezidumbu ilayo iphosifane ncamajalale yokwelekanisa abantu egodini lilinye. Esintwini yakulesintwini kunzima ukuthi kuthiwe umuntu uthisiwe ephila umbelanxa esefile. Yebo, bakhona ke lami ngibaziyo abanye abathe bona bangadlula emhlabeni bafisa ukuthi bathiswe. Bakhona abanye ngibaziyo lami esasazana kakhulu abathi sebefile bathiswa, kodwa livela kancilelo. Akuvamanga balutshwana abantu abazi abantu abansundu kuleli elakithi abathi sebefile bathiswa. Hayi, lakho abantu baza kwamukela ye ngenxa yokuswelakala kwendawo zokungcwaba mhlawumbe, kodwa lakho njengalokho kokuqala kwabaningi kuvele kuyalumela. Singazi phambili le njengoba izinto lamasiko labantu beguquka engxenye kuza kwamukeleka, kodwa kwakhathisa hhayi, abaningi basafuna ukubamba badle ngoludala lona lolo olokuthi umuntu angabhubha kumele agejelwe igodi indlu yakhe lapho azalala khona kube kuze kwenzakale lokhu kuza kwenzakala.
Lowo ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko lezokholo lwesiKristu, ubexoxa ecingweni lapho loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Amabhizimusi amaningi awemaphandleni awecholojo abhidlizwa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kusukisela ngomnyaka ka-2020 kulandela ukufakwa kweziqondiso zokuvikela kumemetheka kwaleli gciwane nguhulumende weZimbabwe phansi kwehlelo ole-lockdown. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Ukuqhamuka komkhuhlane lo ubisele emuva intuthuko lesi sigaba wenza osomabhizinisi abaningi bavala, kukanti abanye babevuka besiya phambili. Unkosana Pretty Dube olevinkili lomkhulu okudlela ngumunye wabaphanjaniswa yi-coronavirus.
Kwajuba nasasidibaniswa ngesikhathi sifuna abanayo sivale ngesikhathi esiuvule ngesikhathi esifuna abanayo siphinde sivale ngesikhathi esifuna abanayo sibekwe ngo-2 iminyaka iyaphela.
Omnumzana Otalivunda ulungisa izimota lenqola kunye lokwakha, yena ke uthi ubhubhane lolu lwabatshabewile.
Hayi kule lockdown kusitshayele ibhizinesi yaphansi kakhulu. Siwile sinyaka lo since last year kusibalwenaka
liwile
kakhulu. Sesenzenga 10 manje kathi sesenza 6 kuhambe 4 uma yokuwa kwebhizinisi. Abafunga ngixhasa ngezimali, ngifuna izimali eziningi la. Ngafuka akho into elizotshala.
Izakhamizi zalumango zithi amavinkili abamaningi kwamagama etsholojo kunje amanye asakhiwa, amanye akhiwa kudala, kodwa zikhala ngobunzima imali ayikho. Lokhu waqala lolu bhubhane abantu balahlekelwa imisebenzi. Umnumzana Mthuthu Sibanda, umgcinihlalo wetsholojo Open Market Association, uthi iningi labantu lincediswa yihlobo labangane elihlala lokusebenza emazweni abakudiaspora abadabuka kulo mhlubulo.
Ya abantu lapha bayaphila, but into ebaphilisayo kakhulu lapha etsholojo nxangikhangele kakhulu kakhulu bancedwa ngabantu abantwaba babaphandle abasebenzela kubo South Africa, kubo Botswana, even labanye abaphetshe kudiaspora kubo UK ngaphi ngaphi emazweni achiyeni. Kodwa nje khona lapha hayi bunzima bukhona sibili.
Abanye ukubuya kwegciwane le-COVID-19 kwabavuselela amathamsanqa amabhizinisi abo akhula. Unkosazana Yvonne Sithole ngomunye wabathuthukiswa yi-lockdown.
Sagena customers during lockdown. During lockdown ama flea markets ayivalile. So kwakungasela ndawo abantu ababethenga khona impahla, yikho abantu abaqala ukuba sazi khona kakhulu. Ngiyazi kwabanye abantu but kimi yabanhle kakhulu. Ngoba saqala vele sirenta sathini sasaza kwansi ukuyakha eyethu. Ngiqalisa of course ngangizitshethi lami ngizadinga umsebenzi ngiqhatshwa. But nithe sengiphakathi wasengasengitshintsha ngabona ukuthi hayi angisafuni ukusebenzela ukuyaqhatshwa.
Uya phambili uMasithole ekhuthaza osomabhizinisi ukuthi kababekezele.
Ama-challenges ukuthi i-business ma uyiqala ayihli ikhule, kumele ubekezele step by step. abanye abantu they fail ukuthi ba understand i business ayihli iphakame kawani. Kumele uyibekezelele uzinike isikhathi sokubekezela ungajahi. Fara ukuthi ma ulima emasimini akuhle kukhule same time. It takes time. Usivuka lapha nalapha aphanti uze uthole more customers.
Lanxa isimo somnotho sisibi ukhansela walumango umnuzana Phumuza Zedube uthi uyamukela ukuvula amabhizinisi amaningi esigabeni sakhe.
Icompetition yesitolo iright ibe khona kuzothi amapress ayehle. Because nxa umuntu isitolo singabalutshwana abantu bamamultiplies abawa amapress adry. So kathi sikuright isitolo nxa siziningi. So oza fainta company isitolo uzangena kokunye. Abanye benza ama-restaurant, benza ama-shops ayihlukeneyo. Then we're moving to ama-light industries.
Laloba iningi lamabhizinisi lidonsa nzima. Isiqindi seCholotsho siqhubela phambili sivula amabhizinisi kakhulu evula izizwelane zalumango ezihlala kwamanye amazwe. Ngimele Studio 7 ngingapha eCholotsho igama lami Ezra Jesus Banda.
Namhla idolobho lakobulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamashumi amabili lasikhombisa 127 laphiwa isicoco sokuba lidolobho ngowayibusa lelo lizwe lisathiwa yi-Southern Rhodesia umnumzana Leander Starr Johnson. Kodwa bakhona abasola leli langa ngoba lafakwa ngemva kokususwa kombuso wenkosi uLobengula. ULobengula wakha isigodlo sakhe esasithiwa Gibexeko. Kodwa ngomnyaka 1871 wasipha ibizo lokuthi Bulawayo. Kungenani leli langa seliqakathekile kakhulu kumbali yaledolobho ngoba liveza ubuntu lamasiko alo. Eminyakeni edluleyo kwakusiba lemicimbi-cimbi etshiyeneyo yokunanza leli langa kodwa lonyaka bekuthule. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyajabula ukuthi namhlanje idolobho lakobulawayo lelelise iminyaka ngako ngoba lidolobho elaziwa ngokuthula, lidolobho elaziwa ngokuthi liyavumela abantu abezindima ezitshiyeneyo, abantu bemihlobo etshiyeneyo ukuthi baphile bendawonye ngokuthula. Lidolobho elazakala ngokufisa intuthuko njalo lidolobho elaziwa ngokuthi abantu bakhona balobuntu. Mdabuko idolobho leli lidolobho kumele ukuthi ngabe yilo insika yentuthuko yelizwe, ngabe yilo insika nxa sikhuluma ngezomnotho, nxa sikhuluma ngezokuhambisa kakhulu i-railway. Siyinhlanganiso ke siyakujabulela khona ukuthi idolobho selithe lenelisa iminyaka engako. Idolobho nje lazakala ngokuthi lifisa ukuthi kube lengqubekela phambili kuzizalwane zakobulawayo. Kodwa siyazi ukuthi umnotho welizwe ke ungabe usenza ukuthi izifiso lezo zingafezeki. Kodwa ngamafitshane ke lidolobho labantu abafisa ukubona ingqubekela phambili njalo ngabantu abafisa ukuthi kube lokuhlalisana lokuthula.
Uyakubona yini kusenzakala kuminyaka emlutshwane elandelayo ukuthi idolobho lakobulawayo libuyele njalo ukuthiwa kukontuthu ziyathunqa?
Idolobho lakobulawayo laziwa kakhulu ngokuthi kukontuthu ziyathunqa ngenxa yokuthi kwakuvele kuyinsika yamandasti, kwakuyinsika yezomnotho elizweni leZimbabwe. Njalo khonokho izifiso zethu yikuthi kubuyele kusolosi sigaba lapho iBulawayo yayivele khona. Njalo akusiyonto zimu ukuthi kwenzakale khonoko. Akhona ama industries, ikhona izindawo zokusebenzela esingathi ngama shells, zikhona izindawo zokuthi abantu bavuselele idolobho lakobulawayo kube kontuthu ziyathunqa. Kodwa konke khonoko ke kuzaba impumelela nxa sokuthe umnotho welizwe wavuka wama ngezinyawo ngoba okwakhathesi uyaxega uyantengantenga kuba nzima ukuthi lalabo abafisa ukuthi basungule mbe bavuselele umnotho wakobulawayo owawusaziwa lakudala ngokuthi kwakuyinsi sika yamandasi kube njalo. So umnotho welizwe yiwo ke osabambile kodwa kungenzakala ukuthi kuvuke umnotho welizwe usuthe wama waqonda intuthuko enjalo ingaba khona ngoba idolobho lakobulawayo livele lile infrastructure eready kumbe elungele khonoko ukuthi kwenzakale. Okwakhathesi ke okungabe mhlawumbe kusilela izifiso zabantu abangakwenza khonoko kodwa ke bangaba khona bathi bafisa ukuthi ilizwe leZimbabwe idolobho lakobulawayo lithuthuke babe khona abazinikele ukuthi bavuselele indasti yakobulawayo. Singakubona kusenzakala konke khonoko kobulawayo.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla sehlanganiso yezakamizi eyabulawayo Progressive Residents Association. Limuzwe ekhuluma lapho ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Joseph Biden welemelika uthi uzanika ele Ukraine izikhali zohlobo lwama-rockets alakho ukuthundubeza okusetshenziswa izikhali ngile Russia. UBiden uthi okwenziwa nguhulumende wakhe akutsho ukubana yena ngokwakhe uselisana lele Russia. UKips Dube usethulela lolu daba.
Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uBiden wethule lokhu kuphephandaba le-New York Times. Lapho kubeke sobala ukuba benza lokhu ngenxa yokuthi eleRussia libhomba izibhedlela, indawo eziqakathekileyo ezigoqela ezamasiko lezinye, labantu makhaza asebesabelele umhlaba wonke jikelele. UBiden uthe izikhali ezizanikwa eleUkraine akumelanga zisetshenziswe ukubhomba elizweni leRussia. Kubikwa ukuba izikhali lezi zigoqela ukubizwa ngokuthi ngama-medium range missiles aphoswa ayeshaya izitha ezikhatshana okuyisilinganiso samakhilomitha afika phose ikhulu 70 kilometers. Umkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ele Melika lizazisola ngokunika ele Ukraine izikhali lezi. Ocubungula ezomvikela ezimele umnumzana Mbuso Mhlanga uthi
iUkraine is not at war with the Russia but is America at war with the Russia. UZelensky is being used as a tool and he is not realizing ukuthi ubulalisa abantu base Ukraine. Izikhali lezo azicela eAmerica or azicela kuEuropean Union or azicela from whichever organization. What is he fighting? Fine, engasho ukuthi ufighter for re-invasion ends where iRussia lapha. But let's not forget ukuthi iRussia to attack, it is because it has been provoked ngeNATO, iWestern Allies zonke neEU ukuthi bafuna ukuthi bayigombolozele, bayiwikene, bagcine bemake sure ukuthi is useless.
Kusenzakala konke lokhu, bayakhala abantu kuzwekazi le-Africa asebethume umongameli wakwele Senegal, uMnumzana Macky Sall, okhokhela umanyano wenhlanganiso ye-African Union ukuba ayekhulumisana lenkokheli yakwele Ukraine lere-Russia kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafuta ezimota, usikelela kwengqoloyi lokunye. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uSaul uzakhulumisana loPutin loVolodymyr Zelensky ngempile elakho ukuphehla imvukela emazweni atshiyeneyo. UMnumzana Rejoice Ngonya uyathandabuza ukuba umongameli wakwele-Senegal uzaguqula ingqondo kaPutin ngempile. UNgwenya uthi impile isithwali senzima amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika.
Amazwe amaningi e-Afrika akasekeli le impi. Ngakho kungaba yisibusiso uma nxa impi le ingaphela. Kodwa njengokubona kwami ubuqholo bukaPutin lokudelela akwenza uMnumzana Zelensky owe-Ukraine okwakhathesi singathi uMacky Sall uthwele nje igabha elivuzayo.
Yehlukene okumangalisayo imibono kamongameli Joseph Biden lenkokheli yezwekazi le-Afrika ngokwenzakala kwele-Ukraine. Ele Russia lihlasela ngamandla emadolobheni atshiyeneyo kule Ukraine. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingokips Dube.
Ku Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela umkhankaso wokukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukubana avumele izizalwane zakhe esezihlala emazweni ukubana zivote kukhetho zikhona ngale lapho ezihlala khona. Uhlandla lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe liviki sixoxa loMnumzana Difa Dube ongomunye wabaqoqa umbuthano wabantu bohlobo lesikhalanga abahlala kweLebhilithane. Umkhosi lo uqhutshwa minyaka yonke njenginjongo yokubuzana yokukhumbuzana ngamasiko esikhalanga. Owalonyaka uzaqhutshelwa edolobheni leNottingham. UDube udabuka esigabeni seJujume ePlumtree njalo useleminyaka ehlala eBilitane. Nangu icasisa kungxoxo ayenze lo ntungameli inkomo owe-Studio 7 ngalumkhosi.
Akubizozwayo kulumnyaka babunkomo laphana eNottingham endaweni lokuthi akuse Greenway Community Center edrobheni laseNottingham kunumber 3 Trent Lane. Ipostcode yakhona ithi NG24DF. Mhlaka 2 July 2022 kusukela laphana emini ngo-12 emini kuze kuye cha u-10 ntambama. Sebe sihlangene sithe gwaqa singuZulu singabantu bebuqalanga ukuthi sizohlangana njalo sizothi sizogubha usuku lwenjabulo, sizogubha usuku lokwazana njalo lokuvuselela ubuhlobo lokuvuselela ubungani. Nesiqalanga sikati bukamu igaswa kuhadziswane madlo. Nxa ungabe ukuthi lizihlobo lingayethekelelani njengoba sazi ukuthi lelizwe abantu behlala bebhizi kodwa ukuhlala abantu bengavakatshelani bengazani kwenza abantu bengathi sebeqhelelene kakhulu. Ingakho sabuya lelanga leli lebukalanga gathering ukuthi asivuseleleni ubuhlobo ngaleli langa lamhla ka 2 July 2022 sikwenza yonke iminyaka. Ingakho sithi siyabamema abantu bakithi ukuthi ababuye bazohlanganela lathi kulolu suku. Njalo ayisiko kuphela ukuthi sithi simeme abantu bebukalanga kuphela, nanoma ngubani ofisa nje ukuthi azobona ukuthi iculture yebukalanga kwenziwa njani, ofisa ukubona ukuthi abantu benzani nxa kulilanga abantu bebukalanga bejabula bendawonye bakhululekile kakhulu nanoma umuphi umhlobo, asikhethe umhlobo ukuthi ababuye bezohlangana lathi ngalolu suku oluhle kakhulu.
Yiphi imicimbi-cimbi eyabi khona kahle kahle Dube?
Imicimbi-cimbi minengi kakhulu ezabi khona, kodwa ke njengenjwayelo siyabe silawo laphana abanye bethu ikakhulukazi abadala bakhona lapha abazabe besenzisa ama-quiz besibuza izinto ezazitholakala noma izinto ezenziwayo kubukalanga. Sibe sisiba labazosijabulisa laphana silo baba uDJ Pius Nduna ongu DJ wethu esivama ukuthi sibe la eminyakeni laminyakeni. Sibe sibe lo lapha nalo Tanka Pasi, uTanka Pasi wayehlala eGermany kodwa kathesi sibongela ukuthi sesilaye khona lapho, sehlala la khona lapha eEngland ongakuthi ngomunye onandisayo kahle kakhulu. Sibe lo uZambezi, uZambezi bakhona njalo majaha kithi lapha na abaholwa nguLucky Moyo abazawe lapha na khona besidlalela kamnandi amadoda avela ePlumtree njalo ukuthi akusegwambe. Sibe sibuya lapha nalo umunye umfowethu uDave mfoka masuku yena uhlabela igospel ngoba siyazi ukuthi ivariety iyadingakala ukuthi kube labanye bathanda uphumculo kungabi ukuthi kuse side neyodwa kuphela abantu abazayo sebelalele into eyodwa, kodwa ke le gospel ikhona lonyaka sithe silethe kube mnandi kakhulu. Sibese sithi ekugcineni laphana siyabe silayo umfoka Allen, u-Allen Ndoda uyabe khona laphana eEngland ezonandisa laye njengoba sisazi ukuthi u-Allen Ndoda ngomunye wabaculi bakithi ePlumtree abaculi ingoma ezimnandi kakhulu. Ijaha eliphuma laphana endaweni yakomakhulela endaweni yokuthiwa kusempigamahwe endaweni esePlumtree kuyabe kumnandi kakhulu. Ingakho sithi buyani lizojabula lathi ngaleli langa. Ngithemba ukuthi nxa lisuka ngalelo langa nxa kutshaya u-10 o'clock ntambama kusho ukuthi babe besuthisekile abantu besuthi ngabakudlileyo njalo besuthi ngemisebenzi abayibonileyo isenza zakala kulo mcimbi okuzabe into ezakwenza ukuthi labantwana labo babe lothando baziqhenye ngokuba ngabakalanga.
Kudaba lomkhuhlane we-COVID lapha njengoba lizahlangana mathupha, lizathatha yini amanyathelo okuzivikela aneleyo?
Siyazi ukuthi ubhubhane lolu lukakaphelipheleli usasekhona phakathi kwabantu. Esiyabe sikufisa ukuthi abantu nxa bebuya sigqugquzela kakhulu ukuthi abantu ababuye baphathe izinto ezifana lama-sanitizer. Kodwa ke lathi njengama-organizers sizabe silawo ama-sanitizer esizabe siwabekile laphana, njalo sizabe silawo indawo yokuthi abantu bafike bageze nje izandla before bengakangeni phakathi, baqale bageze izandla, basanitize izandla zabo. Basilandele nje yonke imithetho esiyibona ukuthi iyavikela abantu ukuthi abantu kungathi ngenxa yalumsebenzi sithola ukuthi sesigcine sesidale ukuthi sichiye abanye bethu sebesezingeleni elingekho lihle ngendaba yokugula sebephathwe imikhuhlane eyabe siye yatholakala kulumcimbi wethu. Sizakwenza wonke amanyathelo ukuthi sizame njalo lokuthi abantu nxa behleli bahlale kodwa bengathi gwaqa kakhulu ndawonye kube ngathi kulokuqhelelana kancane.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esesihlala eBilitane njalo ungomunye wabaqoqa umbuthano womcimbi wabantu besikhalangeni owenziwa minyaka yonke bekwe leBrithani.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Lalele emsakazweni owe Studio 7 esisakaza sise Washington DC. Kwezemidlalo kulabadlali bomdlalo we tennis abasakhulayo abaphuma emazweni alishumi lanhlanu abancintisayo umncintiswano we under 18 International Tennis Federation Futures Tournament. Oqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Yintethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yeBulawayo Provincial Tennis Board bathi umncintiswano weJ5 Candidate ITF South Central Under 18 Tournament upha ithuba abadlali abasakhulayo ukuba bathole imiklomelo ezabenza bayazakale emhlabeni jikelele. Umgcini sihlalo wale inhlanganiso uRex Chikunichawa uchazisa kabanzi ngalo umncintiswano.
Yeah, well, the tournament lay, it's an international tournament. Yenza ukuthi abantwana nxa bedlala laphana baphansi ukuthi bethole ama-ranking points. Ukuthi ndawo nxa bengawina ama matches khona bayakwanisa ukuthi labebe khona ku-world ranking ama-juniors.
Lanyaka nye idolobho lakoBulawayo liliqoqela imidlalo njalo uChikunichawa uthi lokhu kuyisibonelo sokuba ikusasa lomdlalo lihle edolobheni leli.
Amathuba lawa mahle kithi ngoba ngathi kuyasifaka lathi endaweni la ukuthi silayithe sikoBulawayo lokhu isaphila and izabe lokhu ikhula as we get ama-tournament amaningi ebuya lapho. Lawa ama-players ukuthi lawakwanisa ukuthi lawathola lawa ama-points ngabe ngakwanisa ukuthi be-travel kwamanye amazwe. Baningi bakhona bayenzeka kahle ngoba obviously i-exposure le bebengayitholi. So nxa ukuthi la bayakwanisa ukuthi befike lapha bekwanisa la ukuthi be-compete bebe-competitive ithingsdathi hhayi bayazama kakhulu.
Lo mncintiswano ongenwe ngabadlali abaphuma emazweni akuzwekazi lase-Afrika kanye laphetsheya kolwandle. Kusenjalo abadlali baseZimbabwe abangamankazana uThadiwa Nashe Mauchi kanye noTanya Radzwamidzi basebenzisa le midlalo ukuyaphatheka kumncintiswano we-Billie Jean King Cup ukucelele e-Europe Africa Group 3 ozaqutshelwa elizweni leMontenegro kusukela mhlaziyisikhombisa kusiya mhlazilitshumilanye kwinyanga kaNhlangula. UMauchi yena oleminyaka yokuzalwa elitshumilane ukuthi ukudlala komncintiswano weBillie Jean King kuyingxenye yokukhula kwakhe kumdlalo wetennis.
Angaze ngathanda ukuzihlukumeza kangako ukufaka umgwazo ngithi ngifuna ukwenza okuthile ekudlaleni kwami loba nje lami ngilazi izifiso. Injongo yami lonyanga yokuba ngidlale ngikhuphuke kuluhlu lwabadlali abasakhulayo emhlabeni jikelele.
Abanye abayingxenye iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wetennis ndawonye loMauchi loMitsi ngababalisa uMichel Ncube, uSasha Natalie Chimeza kanye noTsitsi Klemahere. Ukapteni waleli qembu nguFatsai Mawisire. Umncintiswano weBillie Jean King ufana loDavis Cup odlalwa ngabesilisa njalo iqembu elimela iZimbabwe lincintisa le-Euro Africa Zone Group 3. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lalamhlanje, kodwa ke singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ikhansile yakoBulawayo ithi isivumela ize lamane ukubana zingcwatshe egodi linye njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwamangcwaba kuleli dolobho. Lokhu kuvezwe umqondisi wezempilakahle ukhansilile uDokotela Edwin Sibanda empikweni omunyethwe lugwalo lwaleli dolobho olusanda ukulotshwa olwama-council minutes. Namhla idolobho lakoBulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamashumi amabili laphiwa isicoco sokuba lidolobho njalo selifikise amakhulu alikhola 127
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.